Lamhlanje kwezikhathelane labesifazane sixoxa lonkosikazi Jasmine Chofa omela ibulawayo edalela ePhalamende njalo ekukomiti ebona ngezempilakahle kanye lezomlilo wamagesi kuleli dale. Sicubungula impilo yabesifazane ngalesi sikhathi kule lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Bayikhulula abantu bathule nzima kakhulu. Ungakhangela ukuthi abantu eZimbabwe iningi labo baphila ngokuzisebenzela, bayazithandela from hand to mouth. So ngakule lockdown leli uhulumende kazanga athathe unyathelo olokuthi uzanika abantu okuthiwa ngama-grants ukuthi labo njengoba babengasebenzi baphila ngani. Uzafica ukuthi abantu badlala umacathelana lamapholisa bezama ukuthi badinge ukudla kwemuli zabo. Njalo uzafica ukuthi ngokuthi bona abanamali eziningi, abantu basebenzisa lokhu abangakuzuza ukuthi baziphilise. For example, ngingakhuluma ukuthi iningi labantu kathesi basebenzisa ama-herbs umkhuzwane into zokufuthisa yizo abasebenzisayo. So bathwala nzima ukuthi bakuthole njalo ukuthi basuke ezindlini zabo futhi besiyadinga khonokho ikudla lomacathelana because kabavunyelwa ukuhamba ngendaba yomthetho nalokhona owe-lockdown.
Ngakho nxa sesikhangela abesifazana ikakhulu ngesikhathi kungelamanzi eneleyo edolobheni lakoBulawayo njalo befuna lokufinyelela ezempilakahle, singathi labo yibo abangabe bekhathazeke kakhulu yini ngodaba lwe-COVID?
Ya, omama bathwele nzima kakhulu njengoba uthile ukhuluma ngento yamanzi. Singathi wonke umuntu uthwele nzima ngento yamanzi but omama yibo abathwala nzima more because yibo abakhangele imizi, bakhangele abantwana ezokupheka, into zokuwatsha. Then uzakhangela ukuthi umama especially uyabe kudingakala ukuthi umama athole amanzi isikhathi sonke because umama uyangena esikhathini. Can you imagine umama engalamanzi okugeza angafika esikhathini sakhe ukuthi kuba njani? So umama uthwele nzima kakhulu kakhulu. So into yamanzi leyi kumele ikhangelwe.
Lisuthisekile yini ngezibhedlela ezikhona koBulawayo, ama-isolation centers lezinye? Sacina laphana lizihlolisisa njengekomithi lisithi hayi kumele kulungiswe.
Angike ngathi sisuthisekile because njengoba ngithilo ungakhangela i-report esayisiyiphiwa ngama-ministry officials emhlanganweni lowayo khona ku-Zoom, ungabona ukuthi bazasikela ukuthi kuma-isolation centers kakula abantu ama-numbers abathinga wona ngabantu abalutshwane. Ukuthi ungakhangela ama-numbers abantu abafa ila amalibhodi wona ukuthi kulabantu abagulayo, akuzangakusisuthise khonokho. Sisabona ingani esikutshelwayo kalisilo qiniso. Ngathi mina iministry iyayingalungiselelanga umhlangano nalowo kuhle ukuthi izositshela iqiniso ukuthi lathi njengama-parliamentarians senze umsebenzi wethu sikhangele izinto eziyizo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Jasmine Chofa omela iBulawayo edalela ePhalamende njalo ekukomithi ebona ngezempilakahle leyinye njalo ebona ngezomlilo wamagesi kuleli dale. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lize ukuthi seliphathelene okutsha.